Ndisi ndichiti moswera zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba kolamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 14 Zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala igqoke ingwane yamapholisa yena engayisilo pholisa. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi amalunga ayo alithumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhwe esezandleni zamapholisa njalo awakethiswa icala.
Usebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapholisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala egqoke ingwane yamapholisa yena engayisilo pholisa. Amapholisa ethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi bacwayisisa ngodaba lwendoda engaqanjwanga ngegama ebonakale emfanekisweni imi phansi kwepholisa igqoke ingwane yamapholisa. Phansi komthetho welizwe kulicala ukuba umuntu ongasopholisa abonakale egqoke impahla yawo. Kuminyaka emilutshwana esanda kwedlula, amapholisa abopha abalingisi ababili abenhlanganiso yeBus Stop TV uGonyet loMaki ngoba babenze umdlalo lapho abagqoka khona impahla yamapholisa. UJava obonakale elengwane yamapholisa ungomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa njalo wazakala ngokuhamba ehaza imali ezidaladeni. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS ithi amalunga ayo alithumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela udaba lokwengezelelwa iholo alokhe sezandleni zamapholisa njalo awakethiswa icala. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kuzwekazi le-Afrika sezethule imbiko zixhasana lalinhlanganiso. Uhulumende uthi usaxoxisana lezisebenzi zakhe ngodaba lweholo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalinhlanganiso kodwa usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Sintimkandla owake waba ngumphathisikolo njalo eyingcwethi kwezemfundo.
Usebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize. Uhulumende angavuki ngolaka, angavuki ngobunke okwenza ukuthi ababalisi bazibangene emgwaqweni babe sebeshaywa beboshwa. Kubangelwa yikuthi uhulumende kananhliziyo lalabo abasebenza ngaphansi kwakhe. Okungenziwa yikuthi uhulumende akwazi ukuhlala phansi kuphikiswane kuze kuvunyelwane ulutho oluthize. Ngoba ababalisi labo balezizathu zabo eziqinileyo ezibenza ukuthi bathi iholo abalikholayo lilutshwane bafuna ukuholiswa ngemali yeMelika langabe yinto kabakhalaza ngakho. Uhulumende kayekele uba ngumtamo olukhuni, kakwazi ukuthi abantu bayacabanga bayakhumbula bayabona. Akusale phansi kukhulunyiswana indaba yeholo le ngobana ivele kuzamele bakhole iholo elingcono ukuze la inhlelo zakhe uhulumende lo ziphumelele.
Kodwa kuyikuthi kuyahlalwa phansi kukhulunyiswane, imali leyo ingatholakala yini?
Eqinisweni ngazake ngithulayo mbekanayo kodwa nxa ezikuvunyelwana uzayidinga, kanti yona la inika abantu chaza ulezi nsuku ezamabhonasi lani lani uyithethe ngapi? Angithi ulako emqalini kahlale phansi kulungiselwane kuvunyelwane. Engxaki zalinika ingxenye 50% RTGS. Kodwa uhulumende imali uyithathako bekayithathi ngapi? Akudingi babalisi. Baba kumele kada ngithi kumele ukhande amacebo lezindlela zokuzuza imali yokwenza imisebenzi yokuqondana lohulumende eminye yakhona ikuholisa izisebenzi kahulumende. Uhulumende umela idinge imali angavuki ngolaka. Abantwana nxa belambile egumeni kabajijelwa ngamatshe ngubaba kumbe umama bayachaziselwa kuze kufike esigabeni sokunqadi befuna ukutsheba ngenyama bagcine betsheba ngomfushwa kodwa bengabulawa yindlala. Engathi uJesu uthena umntwana nxa ekhala alimniki litshe, nxa efuna isinkwa, nxa efuna inhlanzi awumniki inyoka. Uhulumende kakwazi khona lokhu uhlala akhulumisane lezisebenzayo uthi imali uyithatha ngabo labana abantu asumlandi wabo kanti anti umlando wokudinga imali ngowakho uhulumende kayidinge uzayithola. Ikhona kwezindawo basiyabona lokunye okwenzakalayo kavala izikhala zonke lezinkohlakazi.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezemfundo obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Amabandla ezombusazwe achiyene ngembono kudaba lwamabhayi elections azakwenziwa mhla ka 26 ngombimbitho. Amanye esithi azangena kulolu khetho kodwa amanye athi kawasoze. Lawo athi kasoze azihluphe akoqela elemthwakazi Republic Party, iNCA, kanye lelisanda kubunjwa ele Ideas Party for Democracy. Amabandla athi azaphatheka ukhetho lolu agoqela ele ZANU PF lamacele omabili oMDC. Njengokuthembisa kwethu izolo ntambama, nanti ihlandla lesibili lengxoxo esilethulele yona phakathi kwesikhulumeli semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo lesikhulumeli sezabhu umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye usungula lingxoxo ngokuchasisa ukuthi kungani bekhethe ukungena kulolu khetho.
Sibona kule iphutha elikhulu ukuthi sikhalale ngoba lolu khetho luzayo ngakho ukuthi thina inkokheli lamabandlethu sitya singeni abantu labo bazokhalala bethu sibungene ngoba siyazi and iqinisweni siyazi vele bayaqhila labantu kodwa singakhalala thina sizatshela umlando abantu bethu nezizukulwane zethu bazothola izwe elifileyo thina singenzanga lutho.
Baba Moyo, njenge mthwakazi lifuna ilizwe liqunywe, omunye ngabuza ukuthi liza liquma kanjani ilizwe lingangeni kukhetho?
Ungakhangela ekuqunyweni kwamazwe kurekhodi eshiyeshiyeneyo emazweni eshiyeneyo. Kuyaba lento sifana labo referendum esifana nalokho ke ukuthi abantu besho ukuthi bayavumelana nento efana layona leyo ukuthi mhlawumbe ilizwe libunjwe libe yilizwe. Into zonke ziqalela khona la kuma irregularities ona la akhona. Uma sikuvuma ke manje ukuthi sivume ukudonswa ngendlebe ukuthi sizolegitimize iZANU PF, sesazi ukuthi vele kungumkhuba wayo lokho obikwenza kusukela yaba khona ukuthi isebenzise ama opposition party ukuthi ayilegitimize injene ngetiketi lesisiba khona yebusayo. Sina nje yeMRP kumele abantu bekuzisa khethi ukuthi size izinto zethu ngendlela eshiyeneyo andesazenza ngendlela eshiyeneyo ngoba sesinanzelela ukuthi iZANU PF inohlobo lwayo lokwenza izinto ama opposition parties amaningi alokhu engakubona ukuthi iZANU PF yenzani. Thina nje yeMRP sizakuma laphana esihlangalaleni siyale ukuthi sivume ukusetshenziswa njalo into leyo ukuthi sale manje indaba yamaelection izasisiza noma sesifuna referendum kusasa izasincedisa ukuthi sime eqinisweni singavumi ukuthi sirothe ngoba vele uma sekuzafika indaba yokuthi sifuna ukuqunyulizwe usokwale ukuthi iZANU PF izabuya lamanye ama-irregularities izawasebenzisezela ukuthi kungayenzakali khona lokhu.
Pho selokugcina baba uNdlovu usigqibele uhlelo.
Angila lo ngokubona kwami ilungelo lokuthi ngikhulume ngokuqunywa kwelizwe mina ngifisela abafowethu abemthwakazi inhlanhla enkulu ezifisweni zabo kodwa ke bengithi mhlambe uZulu ananzelele ukuthi konke lapho esingene khona kukhetho labo abangene khona kukhetho ukhetho lonke lwenziwe abantu bakithi abayibona imthwakazi ebalwelayo labo baphathekile kulolu khetho bakhetha ngendlela ebonisa yona ukuthi mhlawumbe ukuqunywa kwelizwe akusiyikho okungaba into emqoka kubo kumele mhlawumbe sinanzelele ukuthi bona abantu bakithi bathini abantu bakithi balezikhalazo ezinkulu kakhulu ezijustified kodwa ke mhlawumbe kumele thina njengenkokheli sizame ke ukuthi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingaqondiswa njani yebo ke siyazi ukuthi sidila ngizaphinda njalo ngithi lezi kiwi ezibhizi ngokuthi bona bafuna ukuba kupower at all costs and abalani labantu bakithi kodwa ke kuzamele sicabangisise ukuthi siwulungisa njani lokho ngoba ukuliquma sifiso mhlambe esingaba silungile kodwa ke asiyezwa ukuthi the mechanics the nuts and bolts zakhona zenziwa njani i-referendum ekhulunywa ngomfowethu ubaba umoyo izomele ibe i-referendum ecelwa kuzikhiwi zonezo ucele lezo zikhiwi zimanage futhi njalo leyo referendum impumela yakhona sizoyithola kulezo zikhiwi njalo so sisenjeni bafowethu kodwa ke akumelanga sithathe imbeleko imeseji yethu njengezabo sithi ngendlela abakwenza ngayo udabengwa olookout masu labanye babo omangena dathi sokumele sisukume silwele lendaba
umnumzana Masongelwane Ndlovu isikhulumeli sezaphu ubexoxa indawonye lesikhulumeli semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo bendawonye lo ntungameli Nkomo Studio 7 ni lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liyalisehla. Kusukela iviki edluleyo amanani ababanjwa leli gciwane besekhwele ayafika kunkulungwane ezimbili ngalangalinye. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulapha ngamakhulu adlula ayisithupha 651 ababanjwe leli gciwane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Umamande lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC ithi bonke ababhalisela ukuvota kuwonale umnyaka abasoze bavote kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho ngoba amagama abo awangangeni kuluhlu lwabavoti i-voters roll. Iphephandaba leHerald lithi izulu elinayo kulezi nsuku emadolobheni ambalwa lithiye umonakalo omkhulu ezinye izindlu zingenelwa ngamanzi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani walaleli baka Studio 7 lani basakazi elisakaze indaba ezimnandi osithandekile uChris Gandhi odungameli inkomo Ezra Chisa lonke nje ophesedisi hayi sithi libambe injalo siyazizwa mbele izindaba ezingathathi hlangothi indaba zeqiniso indaba ezingasekeli hlangothi sibili hayi siyazizwa izindaba siyakwezwa ngabandla akhankasa amabandla hayi namhlanje zothanda ukuphawula. phawula nje ngezaphu izaphu kudala yaginywa izana ekuginyweni ngayo asikayizwa phela ukuthi kuthikafulwe nini izana njalo izaphu siyabuya ngestrategy sawo senesiyana eseyiso sabulalisa abantu bakithi ngegugurawundi ngoba izaphu ifuna izimbabwe izimbabwe ngiyamashona thina sifuna umthwakazi thina sifuna umthwakazi ngapha sifuna sifuna umthwakazi wethu hayi izimbabwe manje izaphu yona iloku isafuna nalezi zimbabwe into yabe ihlula kudala basesezilezikhadi lokuthi bengayikwanisa manje hayi izaphu ma isahamba ngesitathi sensane esiyise salimazisa abantu bakithi hayi angiboni ukuthi kule sidingo sokuthi abantu bakithi beyivotele ngcono besivoteleni umthwakazi bantu bakithi asivoteleni umthwakazi wayeli qembu enginimbona lilo mbono ohlukile kulamanye amabandla elifuna ukuqumilizwa sizimele sodwa thina singabantu bemadebeleni manje izaphu ifuna ukuhlanganisa amandebele amashona futhi hayi phela kuhlangana lokungamazi le oil
anibonani abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo hayi ngithemba kula muntu ongakuboni ukuthi coronavirus iqanjelwa manga coronavirus elizweni lelavele iqanjelwa manga kula corona lapha elizweni icorona izanophiva buka nje ukuthi kwenzakalani elizweni abantu bebhekile into yonke eyenzakala elizweni badiliza izindlu bayatshontsha babulala abantu bathumba abantu into yonke embi eyenzakala emihlweni abantu abantu bebhekile buka kusasa besima phambi kwabantu beqamba amanga bethi banakekela abantu emkhuhlaneni abantu abakhuluma ngabo yibani ngoba abantu babulawa izanophi abantu bathunjwa izanophiva abantu bahlukunyuzwa izanophi abantu laba abathi babanakekela yibani isikhohlakale zezanu lezi laba vele akusho abantu abangakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu ngezenzo zabezimo abazenza ebantwini laba bantu izenzo zabo laba zibonisa vele ukuthi akusho abantu abamfana ukuthi kube bakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu labo ngezenzo kuphela abazenza ebantwini buka nje ukuthi ilizwe linjani ilizwe ebhenki kakula mali kodwa imali igcwele ezindlini ilizwe kalila mali amabhenki kakula mali kodwa amaqhubaqhuba imali atholakala endlini makuthiwa kubanje inkunzi imali ebalwa lapho uyamangala kodwa ebhenki ngale kakula mali lizwe bani linjani i-corruption vele umuntu oqala o-corrupt ngumnankakwa umnankakwa yiso isikhohlakali sakuqala yilo isela lakuqala ngoba umnankakwa uthintakala endawo konke ebubini lobu umnankakwa ngohamba phambili ebubini lobu okwenzakala elizweni bonke umnankakwa uyathinteka zonke indawo
salibonani salibonani bahlakazi abahle bestudio seven sengathi inkosi yomuswa ingaba lani lonke bahlakazi nabalandeli labalaleli ngithi inkosi yomuswa ingaba lani ngibingelele olibingelelayo ubeke ithemba ncube ngesibongo ngizwakala phana inanda ngokusebenza ngisegoli ihanizu sengathi inkosi yomuswa ingaligcina njalo liphilile liphephile sengathi ivoice note yami ngayifunda bahlakazi abahle abathandekayo sengathi kulo nyaka ozayo uNkulunkulu engasigcina sindawonye kuze kufike usuku lokubana siyakhetha uhulumende uyakusilalela uzakuhlonipha namalungelo wethu sindawonye simoya munye nithi inkosi yomusa ibe nani lapelikhona ngiyabonga amen
salibonani salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhulumayo ngugift sondo kumfokandlovu lapha ne-Plumtree kogambo basakazi bengithanda ukuthi ke ngikhulume ngokusela imbubona lapha ne-Bed Bridge ezimbabwe awekho amasela adlula laba abagqoke iyunifomu ebhalwe zetherapy ngamasela amakhulu lawo kufanele ukuthi abantu beke bewabheka ngingabona laphana e-Bed Bridge laphana kuzimbabwe side elinye ipoyisa libuza omunye umama i-passport umbuza kanjani i-passport umuntu esezweni lakhe ngabe phela ufuna ukubuza ama-documents fanele umbuze isithupha kodwa mbone sediziswa lo mama ekhitshisa u-R100 nizama ukuthi abantu bakithi abake beyeke ukuphanika abayeke ukuphanika indaba yokuthi bebethe imali esisebenza nzima behambe besipha amasela le ayikho ayikho impela ngoba ukwazi ukuthi uzobuza i-passport usukini kodwa mbone impela umama lwana ngimtshelile lo mama ukuthi ungakhiphi ungapha amasela la imali la kodwa ha umama lwana esephanike ebonathi ungabotshwa ungabotshwa uyephu usukini so amasela la kufanele inkinga nje akula muntu ozakhuza ngoba sela suka kona lephezulu kupresident kodwa into eyenzeka lapha nimbi kakhulu kodwa kusiya ngami ngabe nje konke laba bantu laba umhlobo lo dlimbebe uyasuswa kithi abantu bakithi they aba understand kodwa ungabona nje mampoyisa ehlukumeza abantu uhlube kwasila ilo mhlobo lo dlimbebe sometimes ungazwa abantu behlala bekhuluma ngalamashona ngamashona ayi laba bantu abalunganga manje mina lokuba defender kwezinye inkundla ukuthi hayi asiphileni sonke singabantu bezwe linye kodwa hayi laba bantu abazimisela ukuphila lati hayi bayangisa laba bantu umhlobo lo dlimbeba lo hayi yikho ngesinye isikhathi ngize ngiyincomi emarapi maestali inqunywe phakathi izwe once labo bezihlalele bodwa bezidlimbeba zabo lathi sizihlalele zodwa zingabantu ngiyabonga ngokuhlanganisa ethembisa
sanibonani sanibonani ku-studio 7 okhulumayo ngu-J Moyo ngajabula kulale audio mayingafundwa simamele konke okukhulunywayo ku studio 7 labathi sivotele imthwakazi kodwa imthwakazi okumele sibe yazi bantu bezimbabwe ukuthi ayisokungenela ukhetho so siyokulahlisa abantu sokusekugcineni waye singavele sitshela abantu sithi bevotele iMDC alliance kaChamisa iyo engathi i-opposition party eseduzane lokuthi ngakhipha isifo lesesizan PF kawana siveleni sitsheleni abantu ukuthi asingeneni ku-MDC alliance sikhipheni zan PF okuningi lokwehlukana sizokubona ngokuhamba kwesikhathi sike silungiseni sibone sobilokhu esilahlisa abanye kusasa kubuye lowo ye ngubani lambavukana ngeke ayenze lutho ngiyajabula le audio mayingafuni
ngalibonani msakazi omuhle mina ngiyamangala zihlobo zami ebantwini bona laba abahlala bethi bantu bakithi abesindebeleni bantu bakithi abesindebeleni ukuthi kathi ngabantu abanjani mina ngicabanga ukuthi abantu bona laba abatsho njalo abakhuluma ngedozi kamqondisi kabayazi ipolitiki ngoba into kamqondisi ayiladu into kamqondisi ngumbala ayiladolo ayilamlenzi kayicaci ngoba ngihlala ngibuza ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi ifuna umuntu ole 51% ukuthi abe ngupresident qondisi nxa engathi yena uyangena kukhetho lokuthi ufuna ukuba ngupresident i 51% uzayithola yini emathebheleni ndi engavotelanga icountry wise so into kamqondisi ayisiyonto ukuthi ingakhulunywa kuhle ziphansi kunathi amatiye madoda nxa lifuna ukuthi imathebheleni ndizibuse lina abantu lokho elithi mqondisi mthwakazi kumele ukuthi ngathi sikhuluma kunje abantu besegangeni ngathi sikhuluma kunje abantu besenza izinto ezinzima ezokuthi bazikhulule hayi lokho elikukhulumayo lesithi hey mqondisi mandebele ezimeleni yekwathini lihlezi phansi linathi tiye
lawo bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemidlalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors lizadibana lelemalawi namuhla emdlalweni wenkezo ye-Africa Cup of Nations kumbe AFCON wesibaya sikagroup B kwele Cameroon. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemidlalo uThandazani Zimbwa yena othi iqembu lama-Warriors kumele libophe ziqine namuhla emdlalweni lo ukuze libe lethuba lokuphutha kusigaba lesi.
Eliza nqoba kusasa liza kuba lamathuba amaningi okubana liphumelele ikakhulu nxa lingenelisa ukuthi kumdlalo wabo wokugcina bathole ipoint eyodwa kube yidraw. IZimbabwe izabe idlala leGuinea kumdlalo wabo wokugcina kube kanti iMalawi izahlangana leSenegal. Kungenzakala njalo ukubana lanxa iZimbabwe ingawina kusasa ibisinqotshwa kumdlalo wabo wokugcina leGuinea kungenzakala ukuthi baqhubekele phambili lapho babe sebemelela phela ukubona uba yibo yini aba kwamanye amaqembu amane azakhethwa ukubana yiwo aqede engawesithathu kuma group abo kodwa elama points lama goals angcono kulabanye.
Ubona njani okunye kuya phambili ngomdlalo lo?
Kakathekile ukubana iqembu leZimbabwe kusasa lapho lidlala khona leMalawi linqobe ukwenzela ukuthi amathuba okuya phambili abe maningi. Sizabona ukuthi iqembu leZimbabwe izolo bahloliwe umkhuhlane we COVID-19 baphuma bonke bebengela umkhuhlane kube kuleho ngahunga lokubana qeqeshi weqembu leZimbabwe uNoman Mapheza ubebanjela umkhuhlane kodwa sokutholakela ukubana hayi lokho ayisikho ngamanga nje abekukhulunywa ngabantu uNoman Mapheza uzabe epho khona. Umdlalo obengani akula qinisa ukubana engaba khona uKnowledge Msona yena owakhitshwayo kumdlalo weSenegal elimele kodwa bamhlolisisa mhlawumbe nxa kungenzakala ukuthi asile engabe ekhona kulabo badlali abazamelela isizwe. Nxa sikhangele ngoba kuqakathekile ukubana iqembu lethu linqobe uNoman Mapheza engajikela abafana abangenelisa ukubana batshayele egedini njalo bahlohle. Mina nxa ngikhangele mbona ngathi uNoman Mapheza ujayele ukusebenza labafana abamjayeleyo kumbe ake asebenza labo ikakhulu kuqembu lakhe leFC Platinum kunjalo ke ngalelo akungeke kumangalise nxa ngabona abafana njengabo Never Tigere kumbe othabani Kamsoko beqalisa kodwa nilethemba lokubana lanxa njalo uPrince Dube bamkhipha bamsubstitute kumdlalo wokuqala leSenegal nxa bengamnika ithuba uPrince Dube ujayele ukukwenza ukubana amathuba azayo awathele emambuleni.
UThandazani Zimbwa yingcwethi kwezemidlalo. Lokhu sikudaba lwezemidlalo. Kusele kumi iqembu leWange lele Arenal Movers kumncintiswano weSouthern Region Division 1 Wafa Wafa Tournament. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Sifezekile isifiso sikamqeqetshi weqembu le-Arinel uGuti Mandire yena wavele watsho ekuqaleni komncintiswano wafa wafa ukuba injongo yabo ngeyokuba bafinyelele kufinal. Ekhuluma ngemva kokuba iqembu lakhe selinqobele indlovu yanyathela 6-5 ngemva kokutshaya kwembewa, uMandire uthe bazazama ngakho konke okusemandleni abo ukuba bayiphakamise inkezo.
Thina sijabulile ukuthi sesikufinal. Esikhangelele ukuthi siye computer. Singa computer kuhle sidlale kuhle. Siwine, I think kuya kungathabisa ilimbu lethu yonke arena lingabe sithathi. Sizazama ukuthi siyenze esikufanisayo ukuthi siphumelele.
Ngesikhathi besihluke ngumangoya amaqembu omabili engenelisanga ukulitshayela emambuleni kusemifinali yesibili, iqembu le-1 litshayela eBotswana 90 nge-1 kanya, njalo uhlohlele abafana beChipanga nomdlalo wako wadlala isikhathi eside kusigaba se-Premier Soccer League edlalela iqembu le-Chicken Inn. UThabani Goredema, umqeqeshi weqembu le-1, ubongani Mafuthi kuzamele babophe ziqine ukuze banqobe iqembu le-Arinel.
Sibona ngathi zathola igame enzima kakhulu ngoba liyana enye ithimu ikhanya iqinile idle indlovu yanyathela ithimu yamasosha. So kuzamele sibuyele futhi ekhaya siyesebenza kakhulu ukwenza ukuthi umdlalo lo ozaba sewangi ube mnandi.
Awukaziwa ukuba ifinali izadlalelwa ngaphi, kodwa imidlalo yesemifinali iqhutshelwe enkundleni ye-White City edolobheni lakoBulawayo ngempela viki edluleyo. Njalo uMafuthi yena labantu basewange bengajabula kakhulu nxa ifinali ingadlalelwa khona le eMalahleni. Umncintiswano wafa wafa ubuvulela indlela yemidlalo yeleague, njalo abe-Southern Region Division 1 Soccer League sebekhuphe uhlelo olokuba amaqembu azadlala njani kusukela mhlazili-10 lanhlanu kuyona le inyanga kazibandlela. Umqeqeshi weqembu le-indlovu yanyathela uClement Chimimba uthi umncintiswano wafa wafa ubaphathise kakhulu ukuthi balungiselele ukuqala kwemidlalo yeleague.
Especially isibonisile endaweni webha ukuthi okulamalubhozi wethu lama players wo afit wo agood webha ukuthi ngase siqalisa isizini yethu siyabe sesikwazi ukuthi thina ama areas esirongo khona kungako. So isincedise kakhulu
kulamaqembu alitshumi lathoba munomunye kusigaba se-Southern Region Division 1 lonyaka. Njalo ngomgqibelo kuhlelwe ukuba kudlalwe imidlalo eyithoba munombili kuthi ngensonto kuza kuba lo mdlalo owodwa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uhambise umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozalaya ezokuvota edale le-Congress. Kusukela nyakenye, ezinye izigaba zelizwe leMelika bezisethula imithetho ephathelane ngezokuvota. Imithetho le yafakwa kulandela ukunqotshwa kukamongameli Donald Trump. Kodwa uBiden ukhanya engasekelwa ngabanye bebandla lakhe lama-Democrats kulolu daba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Udaba lwama-voting rights ludaba oluqakatheke kakhulu, kakhulukazi ngoba yiso, that is the pillar of a democracy ye-America. Ukhetho lwakhona lwenzakala kube lokuthula, abantu bamukele ukuntshintshwa kwenkokheli. Ngalokho indlela ukhetho lwakhona olwenziwa ngalo luqakatheke kakhulukazi. For instance, imithetho yakudala yayisithi abantu abamnyama yama are two-thirds human, and the local had a lot to do with the electoral system, the electoral college system ukuba yenziwa kanjani, and the ama precinct indlela abasika ngayo, and the lama democrat abanye bafuna ukuthi uphombe ukuvuka nje uphombe ufike ubhalise uphombe ufike uvota, amanye ama safeguards bafuna abe very loose. On the other hand, ama republican wona afuna ukuvalela abantu abangavumelani labo, ikakhulu abantu abamnyama who would not who would be disenfranchised the most. Udaba lolu olokhetho luqakatheke kakhulu. Ama-democracy ungavumelani kwabo labo is very healthy ngoba you kind of don't want anybody running away with it and having their way. I-debate yabo is healthy.
UMnumzana Mkhululi Ndabambi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. amapolisa athi adinga umprofita uPassion Java ngoba wabonakala igqoke ingwani yamapolisa yena engayisilo polisa. Inhlanganiso yamatitshala e-Atus ithi amalunga ayo alichumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhe esezandleni zamapolisa njalo awaketheswa cala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela asidibaneni ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.